Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 20 kumpandula 2019 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamuhla
ludabo olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu i-freedom of speech.
UDokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo ubikwa evalelwe ngamapholisa njalo amagqwetha akhe alelwe ukuthi ambone.
Akula muntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakuboradio balutshwana abantu abalaleli iradio.
Umasipala wakobulawayo uthi uzavalela uZulu amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UDokotela Peter Magombeyi yena othunjwe ngomgqibelo watholakala izolo ubikwa evalelwe ngamapholisa eHarare njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. UMagombeyi utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi uzibone esesenyabira okuyindawo engamakhilomitha angamachumi amane usuka eHarare lapho athunjelwe khona. Lindawo iduzane lenkamba yamasotsha iNkomo Barracks. UMagombeyi uthe kakhumbule ukuthi ufike njani kuleyo ndawo lokuthi ulethwe ngobani. Kodwa uthe akukhumbulayo ukuthi ubekwenye indlu ku-basement lapho athi uke watshiswa khona ngamandla kagetsi enyaweni. Amagqwetha akhe athi usezandleni zamapholisa e-law and order. Nangu uMagombeyi exoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwe-Live Talk ekuvumbulukeni kwakhe izolo.
Dr. Peter Magombeyi. Owathi sengiyabhira ngimelele ukuthi abangani bami labapholisa bebuze ngithathe ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo batshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha uluthole ngaphi ulelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yena le iphathe I think ngikalike lingiyi-time ngizaphumbule ukuthi
kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi? Uthe wena ubekwenye indawo esa-basement, ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akula izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbula ngishayiswa ngamagetsi lokhana wenzakala emamovini ukuthi uyafaka inyawo emanzini ufaka amagetsi.
Ye, kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuyena leyo basement?
UDokotela Peter Magombeyi uthunje ngomgqibelo watholakala izolo lapho obekhuluma ku-Live Talk izolo lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Amalunga ezanu-PF wona athi uDokotela Magombeyi ubezicatshele ngenjongo yokungcolisa igama likahulumente. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo uthi akala kuthandabuza ukuthi ngempela uDokotela Magombeyi ubethunjiwe.
Well, ludaba olukhulu kakhulu lolu, I think olukhathazayo kakhulu engqondweni zabantu bakithi ngoba ludaba olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu, i-freedom of speech. So kusho ukuthi into le ekaMagombeyi ngiyokwenzela ukuthi abantu besabe ukuphumela ngaphandle ngendlela abafila ngakhona ngezinto izinto ezihamba ngakhona ngoba sokusisho ukuthi ungacomplaina
kuhulumende ngendlela abayenza ngakhona izinto, impilo yakho ayisekho safe ngoba ama abductions lawo ukuthunjwa kwabantu lokhu sikubona sokuyinto esivame kakhulu ukwenzeka elizweni lakithi. Kusho ukuthi i-rule of law ayisekho ngoba uma kuthi akusuye uhulumende okwenzayo lokho, kusho ukuthi abantu izigeleke xezenza le nto uhulumende akala control lazo ukuthi bamake sure ukuthi abantu besizwe seZimbabwe basafe.
Uthi yena kakhumbuli okuningi ngaphandle kokuthi lapho abegcinwe khona ku-basement ubetshiswa ngamagetsi. Uthini ngalokho?
Ya, lakhona futhi kuyakhathaza kakhulu lokho ukuthi abantu bayathotshwa ngamagetsi lento ezifana lalezo. And obviously ma ukusituation enjalo akwaziwa lokuthi bamnikeni maybe wokumenza ukuthi angasakhumbuli, kungenzeka ukuthi maybe bamnikeze amaphilisi noma yini or bamfosile ukuthi bazame ukuthi ba-erase into yonke ukuthi angasakwazi ukuthi bekusenzakalani. Kodwa konke lokhu into ekhathazayo kakhulu. Thina sijabulela nje khona lokhu ukuthi at least usetholakele and uyaphila. Let's hope ukuthi mentally usase right, abazange bamoshe kakhulu, and let's hope ukuthi ngokuya kwesikhathi uzokuzenelisa ukuthi akhulume ukuthi kahle kahle ngabo bani laba bantu abenze le nto kuye, ngoba mayethe akasakhumbuli that means kusuka kube nzima even labo mthetho ukuthi bakwazi ukuthi badingisise kahle ukuthi ubani owenze lokho.
Abasekeli bezanu PF bathi uMagombeyi ubezicatshele nje ezama ukungcolisa ibizo labo. Ungathini ngalokho?
Angizwisisi umbono wabo lo uma bethu bezama ukungcolisa ibizo labo. Sisi uMagombeyi akakhumbuli ukuthi akasakwazi ukuthi ngubani abamthumbayo. Izanu wayona isisiba guilty ukuthi kungcoliswa yona, bayingcolise ngaliphi? Ngoba i-government amaphoyisa umsebenzi wabo ukuthi bameke sure ukuthi umthetho weZimbabwe uyalandelwa, and asingeke sithi amapholisa izanu PF. Angabe ngamapholisa acomplainayo ukuthi le nto yenziwa ngabantu abafuna ukungcolisa bona, besizo-understand-a ngoba kusho ukuthi babezama ukwenza ungathi amapholisa awenza umsebenzi wawo. Ngoba kahle kahle i-rule of law kumele iqakathekiswe elizweni lethu, but the fact ukuthi kube lale pressure eyenziwe ngamanye amadokotela ukuthi lo muntu azavele kuyakhathaza kakhulu lokhu. Ngoba kusho ukuthi if bekungela pressure ngabe laye kwenza okwenzakala kuyitaizamara namanje olokhu engaziwa ukuthi ukuphi after mhlawumbe 3 years, ngabe laye same thing yenzakele kuye. So thina sijabulela khona lokuthi at least amadokotela amile abambana ayimela ukuthi no umuntu wabo kumele aphendukiswe, and that's why sibona nangu usephendukile. So lokho ukuthi bethi ubezifihlile, ezifihle ukuthi kube njani ukuthi achieve ini, I don't think ukuthi i-reasoning yabo ile sense.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini uhulumende ayibhadalisa uZulu iyanceda ekudingeni ukudla kungatsha lwezempilakahle, ezemfundo kanye lekwehliseni imbhadalo yamabhasi ezubcom. Uncube wethu le amazwi la ngemva kwesinqumo somthethwandaba esokuthi umthelo lo wethulwa ngokungekho emthethweni. Kodwa izolo uncube uthe sokulungisisa lokhu phansi komthetho we-Finance Act. Umthelo lo wethulwe ngomfumfu unyakenye. Lanxa uZulu ekhonona ngawo, abanye bathi uyasiza kakhulu nxa uhulumende ethe wawusebenzisa kuhle. Omunye wabantu laba ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, yena ohlaziya ezenotho.
Sometimes okunye kumele sikukhangele objectively nje izinto njengoba zinjalo. Okokuqala vele uhulumende wethu singakhangela ngobe se desperate ukuthi kambe i revenue angayenza njani ngoba ama taxes ese mancane angeke bathembe i income tax abantu abakwemsebenzini angeke bathembe ama company taxes ama company kawaseko and so on ama taxes lawa amanye amaningi afile ngoba vele i business kayipho kayihambi so enye responsibility i government elayo ngeyokuthi idinge imali especially imali ze service delivery and for ikakhulu kakhulu imali ze welfare zenalezi ze general social welfare yelizwe
singathi 2% leyo loncede ngezinye indlela
ngezindlela phela sibilisisi iloncedo sinqaka ukuthi baqinise ukuthi bayisana phapa bayisa khona iloncedo olukhulu kakhulu ngaziye kwamanye amazwe abantu bethi sithola lokhu for free lokhu for free lokhu for free from government it's not necessarily free i government iyadinga lapho kule revenue khona eningi iyefaka ukuthi tax inyana khona ukuze liboste incedise i social welfare ufike ukuthi etshwaleni kuyafakwa i certain percentage e price netwala emazweni abanathi utshwala kakhulu ukuthi imali ingene ku government uthole ku petrol emazweni abasebenzisa i petrol eningi ufaka i tax enjalo kuze ukuthi imali incedise i revenue ye government so ngezinye indlela babe le idea e right i idea yabo iyayisebenza ngoba eZimbabwe at the moment into le mali ekhanyayo ithena khona lapho emalini yena le eyama eco cash lana lana esisebenza so bakukhangela maybe babona indlela abangathola khona imali ikhona lapho entweni okuyiyo ethena imali yelizwe eningi kakhulu ngoba kuma eco cash khona lapha abantu bangabonani imali encane sikhuluma of billions of dollars or millions of dollars ezithunyezana naye ezibhodayo kuma transaction wonke esiwayenza nxa kuthi liqiniso abasitela lona ukuthi imali le incedisa kubo zupco incedisa nga yinto engani inhle ngoba okwamaqinisile lapha kungasahambeki edrobheni asithini ngakula mazupco nala wayi 50 cents esiwahlekayo nxa kuthi imali ama-eco cash incedisa ngobani kambe ngawogogo bahamba ngani edrobheni ngawo baba bahamba ngani emsebenzini okwamaqini ngoba amalayini esiwathola kumazupco sukuzonke made kakhulu and abantu abalandaba balinda babe patient othenzethi amazupho lawa anceda isizwe nxa ukuthi imali le eyama 2% aphuma ku-eco cash yikho lapha yakhona
umnumzana bekezela amadumafuzwayo uhlaziya ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 umasipala wakobulawayo uthi uzavalela uZulu amanzi kusukela namuhla kuze kuyefika ngesonto idolobho lonke uthi njalo kusukela ngomvulo uzaqala uhlelo lokuvala amanzi okwamalanga amabili ngeviki ngenxa yokusilela kwamagetsi uChris Kande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngezabesifazana kuhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association unkosazana Otilias Banda yena othi izakhamizi kazijabuli ngendlela ikhansili ethule ngayo lesi simemezelo.
Akula muntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakuboradio balutshwana abantu abalale kwiradio ngoba vele uzayilalela sikhathi bani akula magetsi elizwe so ukuze ube kwazi ukuthi kuyenzakalani kusasa akukho lula ukuthi kusasa kuzaba lokunzima okukhulu iningi lingakwazi ukuthi amanzi vele ayavala so kuyisikhathi njalo sokushisa akusoze kube lula
manje njengenhlanganiso yezakhamuza lisozolikhalaze yini litshele umunicipal ukuthi kunsuku ezilandelayo kumzamele azise uZulu ngokugcweleyo
vele yona inhlanganiso ihlezi ilokuxoxisana thize lo municipal ngibona kufanele ukuthi kumele sixoxisane naye ngendaba yesikhathi ukuthi ma kunolutho oluzayenzakala into yonke izakhamuzi kazitshelwe kulesikhathi zikwanise ukutshelana kulokuthi kuphonge namuhla kuyinto ezayenzakala kusasa kukhulunywa ngamafoni ziningi izakhamizi ezingelawo amafoni
manje ngesikhathi esinje abantu bazaphephelaphi zikhona yini izikotsho njalo ziyenela
izikotsho zivele kazikho kulamalokithi avele ngelazo izikotsho lobo ezinye zikhona zenezindawo eziningi zishile isikotshelo siyana. So kuzaba lobunzima obukhulu engikunika abantu abangomama ubunzima bokuthi bazabe bekhangelane lodubo lwamagesi, udubo lona seluphendukile futhi phezu kwabomama olwamanzi ngoba yibo kuzanele futhi beyedingana amanzi. So kuthwalisa nzima umuntu ongumama.
Manje singathini nxa sikhangele yena umanisipala, yikwehluleka ukuqoqa na kumbe amanzi ayasilela okokuthi la usehlule ukuthi ayenzeni?
Amanzi okusilela sikula ayanjani, ayasilela kodwa lapho abelezigwenxa khona yokunika isikhathi esifitshane ukuthi ayazise ini abantu.
Unkosazana othilia Spanda ubona ngenhlelo zabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usekhuphe imali engange 37.4 million ezaphathisa umasipala weHarare kunhlelo zamanzi. Iphephandaba leChronicle lona lithi isikhonzi seUnited Nations esiphakathi kokwethekelela eZimbabwe umnumzana Clement Vole uzahlangana lomongameli Emerson Mnangagwa namuhla. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani zulu kandaba, umhlaba wonke unje, singamaZimbabwe sigcwele amazwe wonke. Kodwa ke lapho esihlala khona, hey, abasithanda abantu. Kunjena nje bathi sibuye leZimbabwe, siyohlala phi ngoba akukho safe. Kwehlula lazo isidumbu umufi umgabe, kuthiwa akakho safe umuntu ofile eZimbabwe ubisele eSingapore. Pho thina siyophephela phi? Sinike nini indlela zokuphila ngoba sifisa ukuthi ngabe sisekhaya eZimbabwe, kodwa ke hlala ngaphandle kwamanye amazwe. Celana nihlala kahle, siyacela kuzulu kandaba sincedise ukubana siphephele sikuphi na, sifisa ukubuyela ekhaya eZimbabwe.
Salunane basakazi, likhuluma lo-Arnold Mhlanga eseButswana ePhalaphe. Eyi, into eyenzakale eZimbabwe shuwa izwe sibuhlungu shuwa. Sibuhlungu kakhulu noPeter Magombeyi lo shuwa odingakalayo ongabonakali. Njalo sibe sicela ukuthi uhulumende kangenele shuwa uPeter Magombeyi ebonakala ukuze abagulayo bekhona ukwelashwa. Sokuzwisa ubuhlungu ngempela.
Salibonani balaleli beStudio 7. Mina into engizwisa ubuhlungu yile. Izolo sithe sikhuluma ukubana i-government yeZanu PF kayilunganga. Izinto zisancwebeka kubo 1982. Abantwana beZimbabwe abalwela ilizwe baphuma bebaleka elizweni besiya kwamanye amazwe bephephela kuthiwa ngama-dissident ngomva kokuletha uzibuse eZimbabwe. Abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe bathi singama-dissident. Kodwa lamhlanje sokujikile, inkukhu ibisedla amatsiyane ezinye inkukhu, namhlanje isijikile isisidla amatsiyane ayo. Khona abantu beqalisa ukuma, kube kanti kule 20,000, more than that, abantu abafayo, umhlaba wathula tu. Even leZimbabwe sihlekwa lamhlanje inkukhu sisidla amatsiyana yokucatha umuntu oyi-1. Abantu sebesife ezibhedlela sokuthiwa stand still. Ezikolo abantwana kabasoze bafunde ngomuntu oyi-1. Kanti izolo belingakunanzeleli silitshela ukuthi hey, ake lilimuke, nasi isigebenga somuntu. Kodwa lamhlanje it's too late ngoba inkukhu izidlela amatsiyana ayo.
Ani basakazi, mina nginadevi. So bengicela ukuthi sikhulume iqiniso leli ukuthi hayi laba bantu bavele bacina ngezidumbu zabantu. Onkomo sovathatha imizimba yabo wayisebenzisa, wayemgabesala ukuya khona ngale esitedini. ngicela bakithi ngani uhulumende lo ngeke lo adapta abantu shu abantu baphumule kanti safa salungelwa nini khona phezimbabwe ehlala singasidubeka kuze kube nini.
Igama lami ngingujohn Baleni, ngisesilobela enkabazi. Angazi, ngibona ilizwe likhangelane loluhlupho olukhulu kakhulu ngokunyamalala kukandodalo uPeter. UPeter anxayenyamalele mbona ilizwe lisiba lokunye ukuvukela uhulumende ngenye indlela eliqiniso. Njalo okungimangalisayo ngibona abantu behlupheka besifa. Ngikhuluma ngisezenze nje bayafa abantu esibhedlela. Yi-national disaster. Mbeze ngibuza-ke ukuthi kanti ibapostoli lina elibonayo lina eyabomoya lithule zwi endabeni. Phumani egcekeni phela emachurchi enu. Lalapho elikhona, lalapho elithandaza khona, lisibikile ukuthi ubaba lo uhamba njani. OJeremaya labo bantu bamaprofita labo bankayo, oIsaya obantu bantu babetshela abakhulu bakahulumende nxa izinto zesitsha. Kanti lina libona kuphela kwabomamazala labo labakhwenyana okokuzondanisa abantu ngemuli kuphela, lingakhangeli lokho kwelizwe. Hayi, phumani egcekeni likhulu lingadlali ngebizwe likaNkulunkulu. La ngumsebenzi, sitshelanini phela lini. Khwelani entabeni libhonge liphenduke kona lize litshele iqiniso. Andilithethisi kodwa ngikhuluma iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi, salibonani balaleli. Mina owami umbono ulele ekutheni kona kambe uhulumende uyakubona yini ukuthi uyaphambanisa. Nxa sekuthi khona umuntu ongabe complaina ukuthi imali engiyiholayo incane abe siyathunjwa-ke ngamaphoyisa, ngikuthanda ukubunazela ukuthi kambe sizaphuma yini kuma-sanction nxa kunje, kambe ilizwe lizathuthuka yini nxa kunje. Asazi ukuthi i-Afrika ingakwenziwa njani ukuthi ama-leaders e-Afrika akahlangane abonisane ngento ezifana nalezi. Bakakuncedisi ukuthi bathi siyasekela ukuthi ama-sanction aphume, kodwa umuntu abamsekela ukuthi ama-sanction aphume ebeke qhubeke senza into ezingalungile. Lokho kukodwa nje kuzathatha ukuthi iZimbabwe ithathe iminyaka eminingi kakhulu ukuthi iphumelele, ngoba lesi simo esikuso manje kasisihle. Siyacela sibithi ubaba uMnanga kwakube labanye ama-ministers akhe ambonisayo ukuthi lokhu kuyeke kusisandawo, ngoba nxa kubhizi kuthunjwa abantu bachaya wabezwa yonke le nto, sokuyiyo phela indlela ukudivelopha ilizwe kuthiwa abantu. Kambe likhona ilizwe lakaladivelopha ukuthi abantu bebethunjwa besiwale nale. Hayi bo, ama-ministers labaqondisi bayeke bazame ukuthi bahlale phansi babonisane la ukuthi hayi, lokhu asendlela ukubusa ilizwe, lokhu ikubulala isizwe lokhu.
Sawubonani donke sisakazi bakastudio 7, sawubonani. Bonga ithuba lenu leli lisipha lona ukuthi sikhulume kusezinhlizweni zethu, siphinde silalele ukukhulunywa ngabanye jikelele nje eZimbabwe. Siyabonga leli thuba, sithi muqhubekele phambili kunjalo. Jabula. Mina igama ngingumlamuli, uzothanda ukuchaza ngendaba yokucatsha kukadokotela uMagombeni. Le ndaba emzwisa ubuhlungu okuphindiweyo, emzwisa ubuhlungu. Mangithi ngiyabheka ilokhu kuhamba umuntu okhulumayo ezama ukuthi akhulume ngento yabirongo eZimbabwe, kumele ukuthi anyamalaliswe. And yonke le into ingathola iy'mpica abadala ilizwe lonke jikelele leZimbabwe, kukanti-ke le nto yenziwa nguye uMnangagwa uyayazi. Angeke uMnangagwa ahluleke ukuba yazi le into, uyayazi.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weHaiti ukhangelelwe ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela esitaladeni oluqoqwe ngamabandla aphikisayo namuhla ekhonona ngomongameli Jovenel Moïse esithi kumele asuke embusweni. Izulu lesikhukhula eliqale ukuchitheka ngesonto kwele South Sudan lidilize imizi eminingi lajiya inkulungwane zabantu zingelandawo zokuhlala. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uselandule imbiko ethi wazwakala ngumcuphi kahulumende wakhe ethembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga ngegama ulutho olungaqanjwanga lalo. Embikweni wethule izolo ngemva kokuvela kodaba lolu, umongameli Trump uthe iziwula kuphela yizo ezingakukholwa lokhu. Abanye bathi nxa kuyikuthi ngempela kwenzakala umongameli Trump engaba wephula umthetho.
Intsuma ntsuma lele daba. Intsuma ntsuma lele ndaba na. Liyamesaba yini na lo muntu. Uyasabisa yini na lo muntu. Akulunganga wenzayo. Akulunganga wenzayo. Intsuma ntsuma lele ndaba. Intsuma ntsuma lele ndaba na. Liyamesaba yini na lo muntu. Uyasabisa yini na lo muntu. Akulunganga wenzayo. Akulunganga wenzayo. Ave suave city
wena, bathethe kazi labantu wena.
Mithing ave suave city
wena, bahlukumeza abantu wena.
Ave suave city
wena, ungumbulali wena.
Akulunganga wakwenzayo.
Sikhulume nasithethele.
Akulunganga wakwenzayo.
Sikhulume nasithethele.
Chani ulelisi lipila na babulali lipila chani ulendawo lipila na bashumezi ingabe belisabisana lasela kethu uthula ingoba belisabisana lasela kethu uthula alikulume.
Yengoma esiphiwa ngubheki inkosi ngwenya, ingoma ethi yensuma nsumane esigqibela ke izindaba zekuseni. Kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Udokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo uvikwa evalelwe ngamapholisa, njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. umasipala wakobulawayo uthi uzavalela izakhamizi amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Hayi ke kwanele okwamanje, kodwa likhumbula zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Na eyami impela viki isiqalisile, asibeni sonke njalo ngomvulo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Litshone kuwe.